Lomkhosi wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Section 56 March Amplifying the Voices of Women. U-Section 56 wesisekelo sombuso ukhuluma ngezokulinganiswa kwamathuba kanye lokuba lungamelanga lube khona ubandlululo. Abesifazane abakhulumisane lalomsakazo batshengise ukuthakazelela lokhu kutshengisela okuqoqwa ngenye inhlanganiso ezikumanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe eye-Women in Politics Support Unit, WIPSU. Unkosikazi Nosisa Nyoni ophila ukuthengisa esitaladeni uzaphatheka kulokhu kutshengisela ngoba yena labakumsebenzi munye bekhala ngesiphatho samapolisa kamanisipala laweZimbabwe Republic Police ZRP ababahlukumezayo.
Into ekhona yokuthi ehofisini kahulumende ukusela yokusokugcwela i-corruption phakathi kwamapolisa kusokusela amapolisa ka-city council kuze kube ngamapolisa kahulumende sikithi ZRP ngokwayo nokusela kuphela i-corruption yodwa. Thina njengamavenda yithi abantu esihluphekayo but basebenzisa thini ukuthi bethenge imota zabo ezidulayo bafundisa abantwana babo phesheya kwamazwe but kuyithi thina esisebenzayo.
Ethi kunzima ukuba ngowesifazane ophila ngokuthengisa beyibo abahlukumezwa okwedlula abesilisa.
Ungazama ukuthi uvoyise batshintshane kuzokusebenza kumbeni uhluphane nomphotisi oyi-1 uyathuma abanye bakhe abangasiko yena lowo hluphane ndawo batshona bekutshintshana mpakuze ucine ndawo usuphomba ukulandeza kuthe ngathi bethima kuyaphomba ukumqhubela nje uthabile but kubuhlungu enhliziyweni ngoba usesaba ukuthi ungala uzehlule ukudingela abantwana isikafu imali yempuku.
Kuthi unkosazana Nosisa Sibanda yena ekhalangele ukuthi kunje lesisekelo sombuso sisabalaliswa ngendlela elobandlululo bebalutshwana besifazane asebethe baluthola lolu gwalo lwakhona ngoba lunikezwa ngendlela elobandlululo.
Khona kungeniswe kathesi sesithi sebefuna ukutshintsha futhi abanye abaningi abakabe kukwazi ukuthi imithetho yangkhona imini imenjani sebefuna ukuyitshintsha. Abantu abaningi abakwazi ukuthi imithetho yangkhona ihamba njani sebefuna ukutshintsha. Thina abanye vele njengathi ninavela sikwazi lutho.
Lokhu kutshengisela kwenziwa ngendlela yokukhumbuza iziphathamandla phezu kokumunyethwe ngu-Section 56 wesisekelo sombuso esikubeka sobala ukuba lungamelanga lube khona ubandlululo phakathi kwabesifazane labesilisa. Abesifazane bangazi babandlululwa ngoba kungabesifazane umuntu wonke kumele atholiswe ithuba kukhangelwa ukuba uyanelisa na. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.